Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lichona njani sokwesa ndikayo. Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 26 Mpalakazi 2017 ngelanga le Boxing Day ngu-Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leZaphu uMnumzana Dumiso Dabengwa uthi walile isikhundla sokuba umsekeli kamongameli kuhulumende kamongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele People's Democratic Union PDU, uMnumzana Christopher Vengwane Sibanda uthi akayi kungena kumanyano wamabandla ezombusazwe. Kuthi ke idolobho lakoBulawayo libikwa lingcolile okwamagama ngoba abekhansile bengazange bavuthe izibi ngalesi sikhathi sekhefu. Zonke lezi ndaba lezinye zilozozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla leZaphu uMnumzana Dumiso Dabengwa uthi yena uyalile isikhundla sokuba umsekeli kamongameli kuhulumende kamongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa ngoba yena wafunga ukuba ngeke wabalilunga leZANU-PF futhi. Wena Stacey Andlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa uthethe amaviki athize ezilazila ukukhetha ababili abazamsekela kodwa sokuvele imbiko ethi umkhokheli weZaphu ngomunye wabantu abefuna ukusebenza laye kodwa wamalela ngoba kukhona angavumelani lakho. Ekhuluma ngeUnity Day koBulawayo, uDabengwa utshele umphakathi ukuthi wane ukuba ngumsekeli womuntu ongajabulelwa ngabantu basemhlubulweni weMandebeleni.
UDabengwa weZaphu uzaba ngu-Vice President. Kuthe nje ukufika lokho, ngathi mina hayi, mina ngiyeke uzalo ngake ngingi isizalo noma sokuthini. Akubana bekubuyelwe ku-Patriotic Front mhlawumbe bengingabaleli ingqondo. But as long as kuyikungena kuhulumende yezandu, hhayi bo, angeke ngixolele.
Uthi baningi abafike emzini wakhe, abanye bamtshayela ucingo bethi kavume ukusebenza lo Mnangagwa besola ukwala kwakhe isikhundla sokuba ngomunye wabasekeli bakhe.
Abanye bangitshayela amafoni, abanye bandlanje emzini wami bathi hayi isicelwe yingena ingxenye okungaba ngcono. Ngithi kuzaba ngcono ngaphi? Abantu beZanu ngiyabazi, bayekeleni khona phambi, asibakhangeleni sibe leli plan. Kodwa kuyangena laphana, hayi cha, ngeke ngakwenza. Ngafunga ngisethi kububi mbatshela kona uMnangagwa bebozobu lo kala bezosibona besithi bona ungathatha ikhadi leZanu ilanga liyawuthi kushona uyakusuphukela entolongweni. Ngathi mina over my dead body. Siqede abantu bakithi, i-background siqede abantu bakithi, ngisenze nje ngihambe mina ngiyojoyina iZanu yenu eyiyona eqeda abantu bakithi, angisoze ngikwenza.
Ziya ezombusazwe uMnumzana Efincube laye uvumelane loDabengwa ethi bekuza kuba liphutha elikhulu.
Zimbili kuphela indlela ubaba uDabengwa engaba ngu-Vice President ka-Emmerson Mnangagwa. Eyokuqala yayikuthi nxa kungadalwa i-inclusive government kube sekuthathwa abantu abangaphandle kweZANU-PF ukuze kwakhiwe uhulumende omutsha. Okwesibili kwakuyukuthi ajoyina abuyele kuZanu ubaba uDabengwa abese kethwa engumuntu ophakathi kuZanu. Lizakhumbula ukuthi kule unit accord wayengeke ngokunjalo athe ngaphandle kungela inclusive government abuye azoba ngu-Vice President. Ngoba vele kulabo Kembo Mohadi labo Khaya Moyo phakathi abasala besithi bona yibo abeyi-unit accord.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Lungelo Ndlovu uthe umkhokheli weZaphu uveze ukukhalipha kwakhe engasebenza kanjani lo muntu owabulala abanye bakhe, aqede lapho athi kabakhohle ngakho basebenze besiya phambili.
Kuyikuhlakanipha kakhulu ngoba sebamhlukumeza kakhulu lundoda. Ngakho ukuthi vele angaxhasani labo, azimele abe nguye yedwa. Ngibona ngani kungumqondo wokuhlakanipha. Into akumele ayenze ukuthi aphushe izaphu yakhe enxese abantu bengamvoteli.
Olwela amalungelo oluntu, umnumzana Thomas Sithole yena uthini ngokwala kukaDabengwa ukuba uhulumende wezanu PF?
Mbona ngani wenza kuhle kakhulu, especially uma sesikhangela ukusuka kwakhe ebandleni lezanu PF la lokhu okumeleyo okungahambisani lezanu PF. Bekuzaba nzima ukuthi esebenze nabo laba bantu abamphatha kubi kangaka kunye lalokhu okumeleyo ubaba uDabengwa.
Kulandela ukwala kukaDabengwa, uMnangagwa ucine ekhetha umnumzana Constantine Chiwenga loKembo Mohati ukuba ngabasekeli bakhe, osekulethe inkulumo njalo ukuthi ilizwe selibuswa libutho. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele People's Democratic Union PDU, umnumzana Christopher Bengwani Sibanda, uthi akayi kungena kumanyano wamabandla, ungaba ngowe-MDC Alliance loba i-coalition, ngoba engakholwa kikho ibandla lakhe lizophatheka kukhetho lizimele. Le inkulumo kaSibindi iveza ukuba sokulokuxokozela kumanyano wamabandla aphikisayo ngaphansi kwe-MDC Alliance. Sekuvela ukuba kunokufuthelana okuthile, njalo sokungasacaci ukuthi kuzongenwa njani kukhetho lokwabelanwa kwezikhundla ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe. Ikhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba kunsukwana ezisanda kwedlula, uthe lokhu yisibonelo sobugwala, kungakho yena lebandla lakhe alikhokhelayo bengasoke baphatheka kumanyano yiloba yiwuphi. Kunsukwana ezedluleyo bese kuphuma indaba ebezikhomba ukungezwani phakathi kwamabandla akumanyano we-MDC Alliance. Inkokheli sezingane zikhuluma okwehlukeneyo. Usibanda athi yikho kanye akwalela ukungena kumanyano enje. Uthi isiyehlule imanyano nxa kukhangelwa imbali yawo elizweni, ingayindawo njengoba vele kuyabe kungabantu abalembono ehlukeneyo bengenelisi kuvumelana kulokho okumele kulandelwe. Usibanda uthi okudingakalayo ngamadoda uqobo azamisana lobukhokheli obukhona ngendlela yokuhuga uZulu ukuba abavotele, ngoba ebona lokuzwa okuyikho azakwenzelwa, hashi abalokhe beqhubekela phambili bethembisa izulu lomhlaba okungekhoyo. Uthi sesedlula isikhathi sokuba umuntu kube ngani uyathengwa ephiwa okuyingcosana ukuthi akhethe inkokheli, sekudinga imfundiso epheleleyo kuZulu azwisise ukuba kungani kuqakathekile ukuba aphatheke kundaba zokhetho, njalo akhethe inkokheli uqobo hashi ngoba ngebandla elithize. Lolu ludaba esilulotshelwe nguMavis Gama eseHarare. Idolobho lakoBulawayo libikwa lingcole okwamagama ngoba abekhansili bengazange babuthe izibi ngesikhathi sekhefu leKhisimusi leleBoxing Day, osekudale ukubana kutholakale amaphepha endiza ndawana yonke, kuthi ezilindweni zamabhasi lemichova kube ledudu lezibi lezulu liyana, osekubangele ingcekeza okwenza idolobho lenyanyeke. Anastasia Ndlovu usipha njalo lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu liphakathi kwekhefu leKhisimusi leBoxing Day, kuningi okuthengwayo lokudliwayo, abanye abantu sebelahla amaphepha lezibi mahlayana, osekubangele ukuba idolobho lingcole, amaphepha andize indawana yonke. Ezilindweni zamabhasi khona sekusenyanyeka izibi sezinqwaba nqwaba lapho abathengisayo abalahlela khona izibi kunye lezisebenzi zika council ezithanyela ziphosele khona izibi umnumzana Albert Sibanda othengisela egodini ukhala ngezibi esezilamalanga zingabuthwanga ethi kubasebenzisa nzima njalo kulakho ukudala imikhuhlane ngoba lezulu liyana
siyathengisa sibili lapha kodwa hayi lokhu iholiday yaxabisayo isithi khansila ayikabuyi kuzokuthi zizwa ngazi nje kuhamba njani hayi indawo yonke le hayi singcolile sibili so we just hope they can come and clean up the mess knowing that kade kuyikhisimusi people were littering all over the show but please siyacela isithi khansila izosibona
isakhamuzi sedolobho lakobulawayo unkosikazi Monica Ncube usesole kakhulu ukungabuthwa kwezibi ethi lasemalokishini izibi azisabuthwa
thina bahlali bakobulawayo sizwa ubuhlungu ngosokusenziwayo ngukhansila usesehluleka ukubutha izibi ungahamba egodini uzamangala ngoba izibi sezivuthelele seziphosa ukulingana lamajurawona i-health hazard imikhuhlane ezaphuma laphana lokhu kuyadanisa ubulawayo omuhle esimthembileyo sithi council buthanini izibi lokhu kuzasenza sibe ngabantu abaphansi kakhulu a clean city begins from lina abantu bakobulawayo line liphethe ubulawayo lisenzele kuhle bulawayo city council kholethani izibi iviki zonke sililindela sisalibone
esinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Lungelo Ndlovu uthe kuyadanisa ukuthi lokhu kuqale ikhefu akulabantu becouncil ababutha izibi kodwa kulabaquma utshani emahofisini ecouncil edolobheni
kuyadanisa kakhulu ukubona ingcekeza engaka kobulawayo eminyakeni eminingi i-city council ijayele ukuthi ibuthe izibi into esidanisayo khathesi ukuthi izibi zigcwele nje akulamuntu onakileyo kodwa sibona abantu bequma utshani singazukuthi baqhatshwe yi-city council kumbe kuhamba njani yabalungisisa udaba lo
umnumzana Enos Denere owenhlanganiso ye-hashtag rebuild africa usecele ikhansili ukuba iphange ihlambe idolobho ngoba selinuka akusaphileki
hayi lokhu kuyasimangalisa ngoba ungakhangela everywhere lapho uhamba khona akusalunganga yonke into sokunuka everywhere esikucela yikuthi i-council nxa ikhwanisa kababoni into yokuyenza kathesi ngoba kathesi kungavuka enye imikhuhlane esiyizwayo kwamanye amadolobha ingayenzakala kathesi siyacela sibili nxa kuyenza bona kabayenze something ngendaba yona leyo
isikhulumeli se-council yedolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthe ebuzwa ngokungahlanzeki kwedolobho lokungabuthwa kwezibi wathembisa ukuphendula imibuzo kodwa laye ubekhanya esesekukhefu ngoba kudube ngokuhlangana amakhefu amabili elandelana ele-Unity Day usiyangena kukhisimusi kule mpelaviki phakathi izibi zigcwele indawana yonke eminyakeni kuvame ukuba labantu abathanyelayo lababutha izibi kodwa lonyaka akulabantu kubonakale isisebenzi esisodwa sekhansili siquma utshani emahofisini edolobho ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM laweShortwave 4930-6065 laku-15460 kHz kuShortwave. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection baxoxa ngekhefu lekhisimusi. Kambe lina abatsha lidlale njani ikhisimusi yalo nyaka? Umehluko yiwuphi sibili? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lelako uya ebulenjini ku-www.studio7news.com lidinge lapho okubhalwe live talk. Lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 001-202-617-2077. Iphinda njalo inombolo lezi 001-202-617-2077. Ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika, loba kwezinye indawo zomhlaba. Sing singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lamhlanje abantu bakwele Liberia bayavota kukhetho lokudinga umongameli. Zibiwa zindala zombili phakathi kwake waduma njengomdlali olohlonzi emdlalweni wenguqu uGeorge Weah kanye lobekade ngumsekeli kamongameli Ellen Johnson Sirleaf umnumzana Joseph Boakai. Kuthi-ke eleCanada libika ukuba selixhotshe umeli weleVenezuela elizweni lelo liphindisela ukuxhotshwa komunye wabameli balelo lizwe kweleVenezuela ngomgqibelo odluleyo esethethwa icala lokungahloniphi umongameli njalo ekhuluma kubi ngalelo lizwe. Ngelanga lekhefu elilandela usuku lwekhisimusi ele Boxing Day, ukuze singakhohlwa ukuthi leli khefu limelani sibisibili njalo kumele linanzwe ngayiphi indlela. Sibe lengxoxo lomfundisikazi leTina Jeranyama okhokhela ibandla lenkonzo elithiwa Faith Tabernacle elise Boston khonapha eMelika.
Ngikukhulunywa yami ngaizuza ngiyi-teenager kudala eZimbabwe. Ngama-1980s when I got born again. Ele ngikhula even ngise-secondary school. Abanye besiya ku-break mina ngithandaza labantu, sikhuleka labantu. And then ngase ngibuya lapha e-America soon after my wedding. Ngase ngijoyina ibandla. Ekhaya ngangena ibandla okuthiwa yi-Family of God. Lapha engasindiswa khona. Ngase ngibuya lapha e-America. Ngangena i-church okuthiwa Assemblies of God. But then ukuba really serious ngokutshumayela ibizwi kaNkulunkulu ngo-2010 nga-invayithwa ekhaya ngomunye umama umfazi kabishop ukuthi ngibe one of the guest speakers ku-conference yakhe. Ngithi ngise-conference khonapho umama lo wangithi wena ungumfundisi. Na ngamangala ukuthi angifundisi na umkami nguye ongumfundisi. Athi wena vele antsho wangena i-church yethu usesemncane, sasibona i-calling kaNkulunkulu usesemncane. So from there ngangi-invite-wa kuma-conference ngingasomfundisi, ngisiyathumayela all over Africa, Ghana, here in the US, different states. Ngase ngihambe e-Texas kulo mkhi wathi wena ule calling because zabe ngithi ngisister leTina wathi wena you are a woman of God, you've been running away from the calling, I'm going to ordain you now. Ngathi hayi akurayithanga ukuthi ngi-ordaine lapho. Ngase ngihamba esikolo i-Ora Robert University from that 2010 until 2013 lapho engaza nga-ordaine ukuba ngumfundisi.
Wathi usuchumayela lapha ngempela wawusungene elinye ibandla elingasilo leZimbabwe.
Ye, Assemblies of God.
Ukulapho usulokhu uchumayela khona lakhathesi?
Hayi, ngo-2014 sengi-ordainelwe ukuba ngumfundisi. Nomkami sasesiqalisa i-church okuthiwa yi-Faith Tabernacle because umkami was already a pastor. Sasesiqalisa i-church yethu okuthiwa yi-Faith Tabernacle Christian Center. Iseboston, Massachusetts.
Isikhule okunganani manje?
Hayi, siyambonga uNkulunkulu, isikhulile sibili, almost about 100 people now. Saqalisa ngo-2014. So, i-church le 3 years old. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho akwenzayo.
Asikhangeleni nini sokuyikhisimusi kunje. Lilenhlelo elizenzayo ezokunikeza izipho kumbe unceda labo abaswelayo izintandane.
Yes. Ekhaya ngilidiwe i-ministry yabomama okuthiwa yi-Women of Faith, Interdenominational Women of Faith Ministry. Ama-projects asiwenzayo ngokuncedisa abantu eZimbabwe. Silama-orphans esiwasupportayo e-Epworth. So this Christmas sahlanganisa esasilakho i-school fees zabo eze-January sezibhadalele. Our Christmas present is to build i-future yabo. Sesiyasathumezela ukuthi sibhadale i-tuition yema-orphans wona lawo.
Intshumayelo ongasipha yona eyekhisimusi
ngu-Isaiah chapter 9 verse 6 ithi ngokuba sizalelwe umntwana siphiwe indodana umbuso uzaba emahlombe akhe negama lakhe liyakuthiwa umluleli omangalisayo uNkulunkulu onamandla uyise ongunaphakade inkosi yokuthula. So lokhu kukhuluma ngoJesu ukuthi wazalwa ezalelwa thina, yikho kuthiwa umuntu omangalisayo. So sicelebrate Christmas, kumele sibe kwazi ukuthi Christmas ayisoyika Santa, iChristmas ayisiyokubona ama-gift. I-greatest gift esayiphiwayo uNkulunkulu nguJesu ukwenzela ukuthi sibe le mpilo elaphakade. So my prayer ukuthi this Christmas uNkulunkulu atshengise abantu bonke ukuthi kulo Jesu omangalisayo, kulo Jesu olamandla, impilo yakho iphe kuNkulunkulu, iphe kuJesu. Yindaba yikho uJesu wabuya ukuthi sibe le mpilo elokuthula. Ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu akuphe ukuthula, uNkulunkulu akumangalise ngeChristmas ukuthi ukuthandaza kwakhe kuqine ngale iChristmas. Asithandazeni. uNkulunkulu siyakubonga ngeChristmas leyi. Siyathandazela abantu bonke abaseZimbabwe lalapha abase-America, abanye abatravelayo ukuthi uNkulunkulu ube labo behamba besiyabona imuli zabo. Siyakhuleka ukuthi utshengise abantu bakho umusa, tshengise abantu bakho ukuthi uNkulunkulu olamandla. Siyakubonga ngokusinika uJesu, ngegama likaJesu ngiyakhuleka. Amen.
Amen. Lobe kube ungumfundisikazi Letina Jeranyama okhokhela ibandla lenkonzo yesiKristu ebizwa ngokuthi yiFaith Tabernacle eseBoston khonapha eMelika. Umculi olodumo uMadlela Sikhobokhobo ukhuthaza ukuba imisakazo yakwele Zimbabwe yehlukane lokutshaya ingoma zakwele South Africa, itshaye kuphela ingoma zabaculi basekhaya. Intethele zindaba yethu uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMadlela Sikhobokhobo utsho lokhu ngesikhathi esamukela isicoco seSky's Metro FM People's Choice Song of the Year Award emkhosini wokunanza abaculi abaqhube kuhle lonyaka oqoqwe ngumsakazi weSky's Metro FM ngolwesine ntambama edolobheni lakoBulawayo. Kusasa ngomgqibelo uMadlela umeme abaculi abagucela uMartin Sibanda wendolwane Super Sounds, uJays Maravinyi kanye labanye ukuthi bayethokozisa abantu baseGwanda enkundleni yephelandaba kuyingxenye yemizamo yakhe yokusa umculo ebantwini. Abanye abathole izicoco emkhosini weSky's Metro Awards ngabagoqela iqembu lekukhanya kwesizwe elinqobe kumncintiswano weBest Imbube, othethe isicoco seBest Afro Soul nguBekezela, iBest Maskandi ithethwe nguZinja Ziyamluma, iBest Song by Duo or Group ithethwe liqembu lesinazo, iBest Chibilika iphakanyiswe nguMr Bones, kuBest Urban Fire Song kunqobe uChipman, isicoco seBest Collaborated Song sithethwe nguYoung Tyran kanye loAsaf. U-Abigail Mwembe uthethe isicoco seBest Gospel Song, isicoco seBest Music Production sithethwe nguBlessing Stott, uCooksman uthethe isicoco seBest Urban Song, Intatheli yethole isicoco sokubhala kuhle ngezomculo ngubongani Ndlovu wephephandaba leChronicle. UClement Magwaza uthethe isicoco seBest Dance Song, eseBest Hip Hop sithethwe nguFloppy X. URyan Synth loPola Paloma bathethe isicoco seBest House. UTuyang ukhethwe ukuba yiBest Breakout Star. UPrudence Mabena ukhethwe ukuba yiFemale Achiever of the Year. UMajaha Wodwa Jays Marabini uphiwe inhlonipho yeMost Outstanding Contribution to Music. UZinja Ziyaluma uthole isicoco esePeople's Choice Mail ukuthi kucele labesifazane kuthole uLorraine Stott. Umgcini sihlalo webhodi yenkampani yeFairtalk Communications okuyibo abanikazi bomsakazo weSky's Metro FM uZweli Ndlovu utshele uZulu ukuba ithalenta belivele likhona edolobheni lakoBulawayo lendawo ezigaqeleyo. Kodwa inkinga bekuyikuswelakala kwamathuba.
Talent is very important. We have always had talent in Bulawayo. We are not starting now. It has always been that way. The only difference is we don't have the doctor. All the children now, umsakazo.
Umsakazo weSky's Metro FM umsakazo osakaza usedolobheni lakoBulawayo usakazela abantu baleli dolobho lezindawo ezilikombolozeleyo. Lo msakazo uqale ukusakaza nyakenye njalo usunikeze amathuba abaculi besiNdebeleni ababengaziwa kudala ithuba lokuba imisebenzi yabo yazakale. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Lomnandi esiphiwa ngumadlela sikhobokhobo osigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singeke hlukani, wathi sikhangele ezinye zezindawo ezikhokhela. Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthi walile isikhundla sokuba umsekeli kamongameli uhulumende kamongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele People's Democratic Union PDU umnumzana Christopher Bengwani Sibanda uthi akayi kungena kumanyana wamabandla ezombusazwe. Kuthi ke idolobho lakoBulawayo libikwa lingcoleyo kwamagama ngoba abekhansile bengazange babuthe izibi ngesikhathi sekhefu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Ngisithi asibaneni njalo ngo-half past 7 lamhlanje ntambama.